sesiye endaweni okuthiwa kusekhopha. Ikhopha-ke yiyo indawo ebe lomonakalo odlula zonke indawo-ke eChimanimani. Ubusulandelwa-ke yinye indawo okuthiwa kuseNkangu. Besikhathi siyefika-ke eNkangu, kodwa-ke ayisikhathi besingasekho kasisafika. Kodwa-ke ikhopha-ke yiyo indawo ebe lomonakalo omkhulu kakhulu. Abantu bonke bahle bathathwa ngamanzi. Besikhuluma-ke labantu bakhona besitshela ukuthi kona bekunezindlu mengithi kona ama-household angu-100. Wonke ahambiwe kusele sokungamatshe, akusela mhlabathi, kuhambe mhlabathi bonke labantu. Akulandle nxa besitsho izindlu zonke zimandlela besidengisa amatshe kuphela besizindlukazilapha, akulanto eseleyo. Okwenzakalaphana yinto ebuhlungu kakhulu.
Basaphanda yini phansi bedinga izidumbu lapho elifike khona?
Okwenzakalayo-ke ngolwazi lwami-ke, ungakhohlwa ukuthi-ke ngicwecweshe kweze environment, engikubonileyo ukuthi-ke kutho ukuthi kusuke abantu bakhuluma kakhulu ngokuthi kona abantu bagcitshelwe. Kuleyani indawo yekhopha akungeke kwenzakala ukuthi abantu bagcitshelwe, ngoba akula nhlabathi ebuye ivela phezu kwenhlaba izeyigqibela leyani indawo. Okwenzakeleyo ukuthi amanzi aphande inhlabathi ekade ikhona, aquphula lezindlu, athatha konke izindlu labantu, ahamba lapho ayalahlela khonale. Abanye babonakale sebesemozambique, ngoba kubonakale oyedwa. Besikhuluma nomnye ubaba kwabesele ukuthi kulomphonisa obonakale esesemozambique elokhu egqoke imfoni yesipholisa ezimbabwe.
Lifikile yini lapho kwabiwa khona ukudla labuzisisa ngembiko esizwayo eyokuncitshwa kwamalunga amabandla aphikisayo ukudla ngabe ZANU-P F?
Khonapho lapho kade sikhona ekopa kuyabelwa abantu ukudla, sikhulumeke lomunye ubaba oyijulisi lenduna, saphinde sakhuluma lomunye ubaba okade eyisakhamizi sakhonapho, sakhuluma-ke lomunye umntwana esikolo oyedwa. Bonke-ke bathi bona hhayi, laphana kuyaba indawo kakula muntu obandlululwayo-ke ngokuphiwa ukudla. Esingaziyo-ke kumbe bebesitshela kuphela ukuthi akula muntu obandlulayo, ngoba kumbe batshele ukuthi basitshele, kodwa kuliqiniso ukuthi esikhulume labo bonke kade bekhona akula obandlulayo. Njalo okwenza ukuthi sibone ukuthi mhlawumbe kungabe kungala kubandlulula, sifice-ke abantu abayibo abanika ukudla ngabantu be-UNICEF, lamanye-ke inhlanganiso ezithiyeneyo, le-World Food Programme ikhona khona ngale. Ngezinye indlela singathi thina i-UN ngokwayo ikhona khona ngale, yiyo enikeza abantu ukudla bekhangelwe ngamasoja. So angazi-ke ukuthi nxa kuwukuthi i-United Nations yiyo enika abantu ukudla bekhangelwe ngamasoja, bangaba laso isibindi sokuthi bakhetha abantu. Engingakwaziyo ngoba angeke ngifakaze into engayibonanga, njalo angeke ngifakaze ukuthi abantu bayabandlulwa. Engikuzwileyo-ke ngejulisi lenduna leli lithi hhayi, kuke kwafika-ke abantu be-NDC-ke bethwele ukudla badinga-ke abantu be-NDC. Kwasekuthi-ke ama-structures e-NDC basebebizana, bekungase ukudla okuningi-ke kolokhu, kodwa-ke basebenikana. Yikho sikuzwileyo ukuthi kuyenzakala kuleyo ndawo. But okokuthi kuthiwa kula bantu abakhethwayo, ngizamile sibili nami ngoba ngibone iyinto eqakathekile ukuthi ngiyidingisise. Angizange ngikuthole lokho.